silalo usilo lokusindisela kusikhathi siluthwana nje esilandelayo. Singathi nje usilo lelulucala esilufaka ngomgqibelo odlulileyo bese sithi ngolokuqala sizaqhubekela phambili sitshengisela uhulumende aze angenele kumbe abaqhathi baze bekuyeleke ubudlwangudlwangu ababenzayo kumakhampanini. Okwamanje sizama ukuthi sihambe edale sithole ke i-protection ye-court ukuthi siqhubekele phambili silandela ilungelo lethu. So siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lwabo.
Kukhona ukuxotshwa mahla yana kwezisebenzi ngamankampani, kumi njani kulezi nsuku, kusaqhubeka na?
Kubhakile nje okumangalisayo, sesiboneke kwamanje sekuqondana ke nalaba abakhokhelayo ke kumakampani esithi ngama-worker committees, yibo asebeqotshwa. Sibone njalo nalabo abakhokhela kuma-unions abaqhatshwe endaweni ezithiyeneyo sebethagethwa-ke ngama-employers. Sesibona-ke namakampani kahulumende lawo asengena-ke kulolu hlelo lokuqotshwa masayana. So sibona uhlelo lwangkhona luqhubekela phambili ngodakela, siya phambili esibili alukami, yikho nje sithi lathi asozake sime ukujikisela.
Bangaki lingathi sebexotshe umsebenzi kufika ngelanga lalamhlanje?
Zinkulungwane lenkulungwane. Ngelanga ngelanga inombolo ziyatshintsha baba. Angaza ke sitsho kwamanje ukuthi kona inamba ukuthi kusathi yalutshintshile, kodwa hhayi abantu balahlekela ngumsebenzi ngelanga ngelanga. Inombolo zangkhona ziqhubekela phambili zikhwela.